Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Robert Mugabe wenza umhlangano wokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abasakhulayo benza okuthiyeneyo ngosuku lwe-Day of the African Child, kulabanye abathi kumele baqoqane kahle ukwenzela ukuthi bavote kukhetho oluzayo. Abasakhulayo eZimbabwe balungiselela ukuyangena kumbukiso wama-robots eMelika. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni ngolwesihlanu sixoxa ngemihlangano yamabandla ezombusazwe enziwa kulezi nsuku kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Lingakhuthwa ngezemiculo kuhlelo Woza Friday. Lamhla silo mehlo kaZulu. Tiyani indlebe lizwele. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngosuku lwe-Day of the African Child. Benzani abatsha eZimbabwe ukwenzela ukuthi bahlonitshwe amalungelo abo? Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp unombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.